sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami nithathe leli thuba ngibonga uJonga Kantemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-16 Mbimbitho 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje,
bona abatshayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani, ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abatshayela amabhasi abanye babo babe driver emthuba.
Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane nenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBeitbridge. Labanye abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yokunqikilana kwezimoto.
Kusifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumeni asincede la ngokudla acele kwamanye emazweni amadona njengasinceda ngokuthi.
Inkokheli zomdabu zesiqintisa komvuthu esigabeni seWange zethula ukuba ikati selilala iziko emzini eminingi kubangelwa isomiso. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sixoxa ngokhetho lweSouth Africa kulandela ukwethulwa kwegama likamnumzana Jacob Zuma njengomkhokheli webandla eliphikisayo elemkhonto wesizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBeitbridge lamhlanje emadabu kakusa, labanye njalo abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yemota. Amapolisa athi umtshayeli webhasi yeCity Bus ubezama ukuvika ubabhemi waseqondana lebhasi yako Blue Circle. Kwafa abantu abayisikhombisa khonapho khonapho ababili babhubhela esibhedlela. Amapolisa athi abalimeleyo basiwe esibhedlela seBeitbridge okuyikho njalo okulezidumbu zabafileyo. Amapolisa ethule amagama abahlanu abafileyo engozini le abathiwa Taurai Mugetiwa, Rangarirai Mbizo, Miriam Majengu, Lokleva Chikare. Kuthi eNorton amapolisa athi imota yohlobo lweToyota Aqua inqikilane letruck yohlobo lweHonman Sino truck kwafa abantu abahlanu khonapho khonapho. Amagama abo nguTsungirai Joe, Michelle Matija, Sithabile Nothando Moyo, Eva Joyce Ngwenya loLeslie Mugwidi. Amapolisa akhuthaza abatshayeli ukuthi bengagijimisi amabhasi ngesiqubu lokuthi bengatshayeli ebusuku. Sixoxe locubungela izombusazo omnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ukumbuza ukuthi kungenziwani ukwehlisa inani lalezi ngozi.
Ikuningi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abatshayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu, ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni, ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abatshayeli amabhasi abanye babo babe driver emthova. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni ithova zimoto ezincinyane yizo ezijaha izihambe amapassenger. Ngakho-ke umuntu akunisuka lakho khona abe emthobeni ahambe lakho ebhasini kubethe kudaleka ingozi, ngoba ibhasi yimota enkulu ayiphongweza nje njengemthobo. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kubethe kuhluba ngoba amapolisa amaningi bezalwa ukuba umdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali baqala ezikhwameni zabo. Okunye njalo amabhasi bakhangele izicubu lezi ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigovernor. Uyakusenzela ukuthi ibhasi ingadluli isiqubu esithize. Kulezi insuku amabhasi akhona imota encane vele kawayibani. Uma uhamba imota encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyekele edlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Njalo amabhasi bakukhangele izicubu lezi eziphezulu nekufiswe kumbe ngikhanye kaninyane njengoba ngisithi ulindelo kwakufakwa into ethiwa igavena eyayisenzela ukuthi ibhasi igijime icine lapha okumele icine kona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke okulaba abethiwa i-speed trap amapholisa ayeqatha ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso nxa ibhasi isiza bathala i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo. Kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngonanzelelo nxa ungumshayeli webhasi. Mona nxa kungazanywa eyiza mona leyo hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu kodwa kathesi nanku sekuqalisile ukwenzakala kungasokhefu uthi kungakuhamba njani ngakhona okwenzakala?
Ye kuqinisile thibule ngoba ngekhefu abantu babejahe ukuyaphi kwendayini zabo ngaba amabhasi befunaukuthutha abantu babaningi ukuthi benze imali kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la uyahamba sibuluma ngomude ungabona umuntu esilindweni sayo ibhasi ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke gada ibhasi kumele angene ebhasini yabo kube sekudala-ke ukuncintiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi iyalokho ezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelane indlela bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele manje kaphezu ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wendingindi lweqala njalo ngolwesibili. Lolu gatsha luthi luzasebenza logatsha lwezemfundo lubhodabhoda endaweni ezigcwala abantu ezifana lasemasontweni emabhasini lakwezinye indawo. Lolu gatsha lukhuthaza ukuba lalabo asebeke bathontiselwa kumele baphinde njalo. Kolunye njalo udaba lwezombusazwe wake waba ngummeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala ubikwa ekwele South Africa kuyahlolwa ngabodokotela ukuthi kanasifo esingabangelwa yitshefu. Usikhala owavalelwa esitokisini okweminyaka phose emibili uke wagula esejele ekhala ngokuhuda igazi esithi ucabangela ukuthi wafakelwa itshefu. Asenelisanga ukukhuluma loSikhala kodwa abasebenza laye bathi yena uziphilele emzimbeni inyathelo alithathayo ngelokuzivikela nje kuphela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wakuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu zesiqinti sakomvuthu esigabeni seHwange zethula ukuba ikati selilala iziko emizini eminingi kubangelwa isomiso sokuguquka komkhathi kanye lokuswelakala kwe imisebenzi obekungaphathisa izakhamizi ekondleni izimuli. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usabela lolu daba ngokupheleleyo ekomvuthu.
imhloliso yenziwe ngomsakazo weStudio 7 esecawini lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinza njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevulindlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti losizo kalukho.
Langa lichisile labantu ukuthi bazabuya ngavele kasikwazi kumbe nxa ukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile njengathi sikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu basifile emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungeza ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala le nxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathejulwa yingwe kakaze akubone okunje.
Kambe siya phambili phambili kuzalunga la? Hayi kubuhlungu. Kubuhlungu akulalupho. Hayi ukuthi sithi kumbe lingaze line vele isikhathi esidlule. Akusela ngcathi ukhangela utshana kudla. Isikhuluma ngenkomo khathesi vele kazidli sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerry Tancube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu. Okwabantu thina hayi nginje ngihamba ngiye kumakhelwane oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganywana ukuthi angangicuphela ngigoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBH8 uthi phezu kwelanga imhogo yilayo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozake achinthe something ngokulinywe kuhluphile lonyaka. Kuhlupha izulu kwahlupha ubudli bekule qhele lathala avala. Baphinde abantu kwangani kuzaba ngcono izulu lihamba lihamba.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede la ngokudla acele emazweni. Amadona njengasinceda ngokuhle.
Ukwesaba ukuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma ngesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons. Uthi njalo amanzi lawe enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabinzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula amalungelo abomama lamantombazana nango umhlonitshwa esixoxa naye.
Mina ngimsemeta yi-emthovu yi-dorothi moli itovu nginemithisipi. Abantu abaningi kuze ungahlupheli Sithandekile bajwa ukuthi ligonyethi lakobulawa nginube inhlanganiso ye-MDCT. I-MDC eyiyo eyathiwa ngutsangirayo bangase zavuthukana zabaninginingi kodwa yitho abasungulibayo ngoba sesizesigugele kuyo siyababombela ngentanga besenza okwabo labo engenye okungabaphilisa abakubonayo labo lethi engenye kusasa singakaqhiye. Omama basemakhaya kunzima kakhulu kibo thina abantu abalala basemadolobheni yebo yebo nje sicece ukuthi kuyona le vidi esiyivula ngevuto sike singene siye phansi le-mtar ethimanimaneyo ngoba kulwani iminyaka sawenzela ngapha ema-Tiberian region kuyobe minyaka sekungene siye ngapha ukwenzela ukuthi sibhalansane yekuyafundisana ngokuthi khona nje omama abaningi abakwazi lokuthi ukukhokhela izinobo ezikuyini yena elakhe ilungile yikithi ukuzilela imanyukale singabona ukuthi kuyasivumela futhi ukuthi siye kwenye i-region singaya njalo emathini omama yibo ababambikizi ithona amadoda wona bathi bangoprezident bangobani bafika kubomama engazange athwaleni umama esuthini kumbe umama wasititi sitho ngakake baprezident engupresident enjalo naye ngalamama owakhe owomuzi wakhe hatshi owomzaka angake aba ngupresident isithuzi kasikho into engitengeke angake yuze kuthiwa khona ubaba okuthiwa ngumazi wakhela umazi wakhela ngumama umama wakwanisa umuze yedwa uphumelele futhi udlule khathana okababa elo mkakhe umama yedwa akekho umama kumele bazinyanzelele kwefuna ukuthi sibadinge sithi ipawa ibingakanani ilizwe likhalela amavoti ukuthi ngikena lisivotele ngikena lisivotele abazaba ngomama babathwala 9 months esisilibele bemenezele ukuthi umntwana azaphume akhule abe novotayo ivoti yona leyo vele kayisiye yomntu oyindoda kumbe livoti evele emntwini ongumkahle
sesikhangela ilizwe jikelele kuyini esingathi kusasaleli kakhulu ukuthi kufezwe ikakhulu kwezomnotho lapho njengoba sibona ukuthi kule ndlala isomiso lalabo abazisebenzayo abatholi ukuthi xaxa
okusaleleyo sibibini mntanami kusalele kakhulu kube mama singaze siye ngane kumbe sihlabisane kwapha ngingabe ngikhuluma ngisithi abakhokheli bandithande ukuthi hhayi dodelwane khulumekihle angisoze vele kengiyekele ukukhuluma eqinile kuba mama abazisebenzayo angathi yathola ileni akayitholi ileni yangikhona ngingakunika i-example kule minyaka lapho engingababutha mine mama ngiyeyinensinki omama bengabamasenti kodwa kuthiwa kabavule amabhuku ama-akhawunti sikwenzela ukuthi imalizabo abazicelileyo zingene khonapho kuze kube lanamhla kulasenti abazizayo anti yabona ukuthi ngikumunyisa futhi mama isenti abayazama ukuzithuthukisa uphinde uyidala wena othi lezandla kelihlanganisweni omama kabakotelwa njengabo baba itho izitho zize zikhole kulokho zithiwa kuthi hhayi kunyanga ezayo hayi kuzibezayo ukukhangelelwa emuva kwabomama yikho okuzakwenza omama bangathuthuki ngokokuqala okwesibili okuzakwenza omama bangathuthuki yikuthi siphendi kanjalo thina sibe ngamathuni abantu abesindisa nxa sebefuna ukuthi izinto zabo kona zifeze uzakuza omunye umama esithi hayi akula ndaba leka ngone njeba kuphiwe imeyini kurayiti bazangena-ke bajala ilizwe lento begidina befeza izifiso zabo ukuthi zenzeke ezethu zisele emuva ngoba vele ngapho kumtshengisa nje iphisi iphisi nje yeyefeda hhayi yena buye sekubona kuyidalabani ngoba vele yena kabadlethu khona kana sebona sekungemuva yinto kumele ukuthi abamama bakufunde senalokho ukuthi bangaphengu ukuthiwa njengenhlanzi efakwa iwomsi ehukeni ibisi inhlanzi sibona iwomsi lekani ehukeni insimbi ingakhaya ibisiginya ingakwazi ukuthi kathi siginyikusa yena sithi hhayi sengisidla kathi yena sidinyikusa yikho esikwenzanayo thina
lowo ngusenator Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-NDCT asidibanini njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
siyabonga nakubalaleli
Ya ungasitshela ukuthi umumo unjani njengoba lo umnyaka kulokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Hayi uzinzile nje umumo. South Africa ngikhangela mina ngiyibone one of those mature democracies, even nje kungabe kudonsadonselwana ngenkulumo akubi tense ngaleyo ndlela. Nakhona nje kuke kwaba ku-social media sekuvela sekungathi kulabantu be-MK abangathi bayethusela, kodwa-ke uyabona nje ukuthi ngabanye ababesenza ihaba nje ngento engekho. Hayi kodwa kuzinzile khona.
Phambilini sike sezwa abanye abavela eZimbabwe belokwesaba ukuthi nxa sokusiba lokhetho kuzaba lalokho kuthiwa i-xenophobia, esingathi amavoti kuzizalwane ze-South Africa ngendaba yokuthi bafuna ukuxotsha abantu. Kuhamba njani?
Ngenxa yesimo somnotho vele i-topic yama-migrants scapegoat ukuthi yibo abadala ukuthi isimo somnotho sibisintengantenge ihlezi nje iyinto esetshenziswa ngama-political party amaningi, i-special action essay hayi ikho topic yabo mpela leyo. Amaqembu anjengabo SNSA namaqembu la akhokhekwa ngabo omakhenzi kanje bayasebenzisa vele as a tool for campaigns. Siyakwesabela lathi ukuthi izalwane zakithi vele zihlezi zisengitheni yalokho nje ukuthi zikhonjwa yizo ezidala uhlupho. Kungaba kuyi-perception more than the reality, kodwa-ke it's an easy to sell thing ngoba vele isimo somnotho siyantengantenga so much that abantu abaningi bathwele kanzima. So kumele kube nayo i-scapegoat ukuthi kanti yini esidalela inkinga, kube sekuba nalaba abamaqembu amemezela ukuthi abantu bokuza yibo abadala lokhu lalokho. Emavikini adlulileyo khona apha e-Western Cape baqothulwe baqothulwa abantu basuswe ezindlini sebehlaselwa kunzima sebethwaliswe imikhungulu kwaze kwalamula osomatekisi classicism. So into ezinjalo vele siyazi-expecta ukuthi zingenzeka zona, kodwa-ke ingalo mthetho yona iyasithembisa ukuthi hhayi ikukhangele lokho izakuthi ibone ukuthi kugwenywa kanjani.
Bakhona abacabangela ukuthi ibandla le-MK umkhonto wesizwe linganqoba ele-ANC, ubona kusenzakala yini lokho?
Kunzima ukukutsho nje, kodwa-ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi i-MK ilinqobe. Yona isangathola amavoti impela amaningi angadiliza mpela i-hangrizolt ye-ANC. I-ANC icinisizuza okulutshwane, kodwa ukunqoba outright angiboni kuzayenzeka. Kuzogcina kune-balance.
No, I will have problem here, I'm positive. Long I continue.
Okay.
Ungavalelisa abalaleli.
Hayi sithanda ukuthi abantu baqhubeke belalela imhlelo. Sikhuthaze nabantu bakithi lapha e-South Africa ukuthi bangagxamukeli kwezepolitiki zase-South Africa, bangakhumbule nje abakulandileyo kuyikusebenza nokuziphatha kahle nje kwenze ukuthi ibizo lethu ligezeke, kungabi easy ukuba yithagethi yodlala.
Hayi bezwakala, isibongile kakhulu. Lo-ke bengumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye ngeviki ezayo. Kwezemidlalo, ngemva kokubhaqabula iqembu leDynamos ngeviki edluleyo, udlela evalweni umqeqetshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindu phambilini komdlalo weqembu lakhe lelebulawayo Chiefs kusasa enkundleni ye-Barberfields. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kukhayindi utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba kunzima ukudlala leqembu labomakhelwane.
Ngumdlalo phakathi kwamaqembu aphuma edolobheni linye, njalo imidlalo enje kayikho lula, mhlawumbe isitha sethu esikhulu sokungaba yikudelela kodwa nxa singakuvikela lokho sidlale ngendlela esilungiselele ngayo singaphuma siphethe impumela enhle.
Lo mdlalo uyaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields kodwa iqembu lebolayo Chiefs yilo eliyabe lingekhaya. Ukind ukuthi kuyabe kufana nje lokuthi bayabe kuyibo iqembu elidlala lingekhaya.
That is our home ground, we are playing away from home.
Kusekhaya lethu laphana njalo siyabe sidlala singekhaya loba nje siyabe singalawa amalungelo abuya lokuba liqembu elidlala lingekhaya okusalayo kodwa inkundla esivele siyijwayele sineqiniso njalo lokuba iningi labalandeli elizabuya lizobukela umdlalo kuyabe kungabasekeli bethu okuyinto esibeka esimeni esihle njengeqembu.
Imidlalo yeviki lesibili yesigaba seCasalaga Premier Soccer League iqale namhla lapho iqembu leZimbabwe Orlando elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leGreen Fuel ngaseWadzanai Stadium eShamva. Ohlohlele iZimbabwe ora nguWalter Musona kuthi ohlohlele iGreen Fuel nguDonald Ngoma. Iqembu leTelone libhaxabule leManica Diamonds nge-3-1 ngasePata njalo abahlohlele iqembu leTelone nguPolyester Shoko uBlessing Sibanda kanye noFrankson Bushiri. Iqembu eliphethe isicoco seligi elenikeza iPlatinum Stars linqotshwe nge-2 kanyange leFC Platinum ngaseBaobab njalo ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWilfred Movirini. NgaseLuveve iChicken Inn leArnel Movers libe ngutshikelobhanqa 0-0. IHerentals iChawe 2 kanya iCapes United ngasenyamunga njalo abahlohlele iqembu lemakhephekhephe nguRalph Kaondera kanye loRodwell Chinyengetere. NgaseBarber Fields iqembu leDynamos libe ngutshikelobhanqa 2-2 lele Wange njalo abahlohlele eleDimbare nguDonald Mudadi kanye loEmmanuel Parker. Ikanti uMarceline Mlilo nguye ohlohlele iqembu leChipangano igoli lakuqala kwathi elinye lakhona imvimbi yeDynamos uDonald Dunyai uhlohle ekhaya. Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leChegudu Pirates lizadlala leleze PC Kariba ngaseBaobab. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmail Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli kuthi esibili ithi asivumeni ingoma. Linsizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Ngibingelele emsakazweni Studio 7 nobingelelayo forward igube esizedabukesi lakuthi sesilala tshani sasenonyaka owodwa ngisemculweni. Igama lomculo engingaziwa ngalo ngomculo uFD uSmail Sechichi ngicula-ke umasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Milana eSouth Africa endaweni yokuthiwa iSantini. Umculo wami ukhona nje kuma digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama digital stores ukhona. Yathi before iDube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe uxhumana nami, inamba zami zithi 073 9828 92. Njalo msakazi abangabe funa ama-USB atholakala ama-USB nawakhona ngithinta kuzona izinamba zami zefoni.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Siyafisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami, singeyisane emculweni. Siyabonga. Ninamutala nimbi
ngibale zasehlamba ningasadlanga khombe yimuthi masechisi ujibele imthethe ujibele abayini umzulu wakhile zampompu komo zamuto kuzaombu zizameza kuza prr zidemasimina kobana
uyamuzwa uFD uSmile Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, sidibaneni njalo ngeviki kusasa lelani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.